indaba zeZimbabwe lezi zichayisa ikhanda mina ngoba ngilo mama umama ongumfelakwazi ubaba wasichiya labafowethu abalezingane ngiyancedisa ukufundisa sobe kuhlupha imali lezi ngoba kuqala abantu bethi i-bond notice 1:1 le-American dollar so bekunzima bekuconfuse
kodwa kathesi ke njengoba sisizwa kuthiwa ezinye imali azisasebenzi sokusebenza ekhaya kuphela likuzwa njani khona
mina into engiyilokhuzayo ukuthi abantu abasukayo ekhaya nxa bezama ibhizinisi ngoba kwesinye isikhathi lapha mina ngomkhulu I'm one of Zimbabwe chairperson eBradford so kusasa sile business meeting abafuna sihambe ku-diaspora siqala ama-business but into engani iyandida ingqondo ukuthi nxa sesiqalisa ama-business le kuthengiswa ngama-bond note sizazama njani ukuthi sibe le mali owoda abroad angikwazi ukuthi lokho kungaba njani njani imali yakhona thina sizwisisi nxa singa
manje selike lathumela yini imali ekhaya njalo lizwa kuthiwa bayithethe iyini
mina ngithumezela ngo-remedy ukuyithatha kwakhona kuyahlupha ungayithatha kwezindawo bafuna ithathe ngamabhondi but uworld remedy bayithathe njalo ingama-US dollar into yikuthi nxabe ngoba mina kathesa umfowethu uphathekile weseluphana nxa bengayithi babehambe abantu labo kabasafuni ukuyitshintsha ungabaniki i-US dollars kabafuni ukulitshintsha ngoba bathi kusasa liyabe selilule ngaba le bond ibhondi livuka liwilivali so sebefuna ukube bethwele ama-US dollars a but bengahamba law elupane kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bawatshintshe futhi
manje wena ubona ungani icebo kuyini elokuthi abantu bengagcini bedubeka ngakhona lokho okugcina kusenzakala zikhona yini ezinye indlela osuke wazibona
azengabuyeli kwimali yeZimbabwe imali ebonakalayo ababelayo kudala
ya ungani batsho njalo ukuthi kuzenzakala njalo
imali athink imali ngoba leyi bond nothi leyi no one ula muntu oyazi ayiso mali umuntu oyaziyo imali yayo umhlaba azenzele yona but nxa bebuyelile la nxa i-1:2 million amanye amazwe ku-pound amanye amazwe maningi even i-China nantwana i-1:2 nothing kule British sterling so bona kabathatha imali ebonakalayo abantu elist bebekwazi abantu abakwazi ngoba kusasa into yabe i-10 bond kusasa ibe yi-90 bond so I think we are abantu bekhaya bakhathele shu
manje njengomunye wabahlala phandle kwelizwe uthini wena ngomumo okhona lo ubona ungani uzabuyela yini ekhaya kwelinye ilanga
Ubuyela siyabuyela ngoba uthi lapha ngibe seBritain okuhlala kuqanda kangaka sengiluphele sengisiyetembeni kuyabe kungayenzi ngoba kakathesi sonya yakhe indlela upane ngiyakhe i-4 bedroom ndlela upane abafowethu bangakhela isiphelile uphahla and then ingaphela bazafaka ibhole namalayithi ulokhu zeni ubuyele ekhaya ngiyabuyela ngike ngahlala lapha kuleli lizwe ikhaya ngiyabuyela